mina njengebandla leMDC ekhokhelwa ngobabuTsvangirai kabakahlali phansi namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhulume ngendaba yani yokubambana kwenzele ukuthi sikhiphe umgazi. Yebo naye kumele sibambane sonke njengamabandla. So thina esikwenzayo ubabuTsvangirai ubhoda ngeZimbabwe yonke exoxisana loZulu ukuthi uZulu amazise ukuthi yena uthini ngodaba lokuthi sibambane, njalo sibambane lobani, endubani lo sibambana naye kumele sidingeni kuye ukwenzela ukuthi sinqobe kukhetho lika-2018. So abantu abahamba bekhuluma besithi usethumele uHoshimeni hayi abakahlali phansi ukuthi bahluze ngoba sisaqala sizwe umbono kaZulu.
Ngezinye indlela ayiqondanga ibiko yokuthi bakhona kubandla lenu iziphathamandla eziphikisa umbono wokumanyana le MDC kaNcube.
Nxa kuwukuthi bakhona ebandleni lethu abangafundisa imanyane lobaba uNcube kabakaphumeli egcekeni kutho ukuthi ingxoxo lezi bazikhuluma ngasese. Manje ingxoxo elixoxayo licatshile kazibhadali ngoba thina kathesi sifuna ukuzwa umbono kaZulu. Asingeke salandela ukulihlekanyana kwabantu abangafuniyo ukuthi sikhiphe lo hulumende osekulele uZulu ngoba bona kukhona abakutholayo kumbe asikwazi. Kodwa thina esilakho akula muntu oseke wabuya wasitshela ukuthi yena bona kumbe yena akafuni ukuthi kube lokubambana lebandla likababa uNcube. Okukhona ukuthi ubaba uTsvangirai usadingisisa kuZulu uthi yena uZulu uthini ngendaba yokubambana njalo kubanjwana njani.